i-Bellon team kusukisela lokhu ngingena ukuba ngu-MP ngazi ukuthi badistribute ukudla only ewadini eyodwa phakathi nakwama-wadi angu-15 kubinga ne-constituents and kuleyo wadi ukudla khona lokho ukuthi kudistributwa kwagcina kusiyanikwa abantu abasekela ibandla le-1 p f lodwa i-issue engayithatha up with ama-authorities nenkonto yokuthi abantu ababa-involved kuleyo distribution ngagcina ngisiyabareporta emapholiseni the-ground relief committee I think yagcina isihlale phansi izama ukuthi ilungisise ukuthi next time ungayenzakali into efana layona leyo but okwakhathesi ekusukisela ngaleso sikhathi angezwa another distribution e-food relief kahulumende ezeyenziwa e-Greenland Bellon scheme but inhlanganiso zikhona ezinesayo zibuya only to try and fill i-gap maybe engalitshiwe nguhulumende and i-gap kahulumende kathesi is just so you to serve the children fund bayazama ukuthi bencedise lapha nalapha but I'm quite sure ukuthi ukudla abanakho kuya kungenela
laba abanye asebegugile abangakwaziyo ukuthi baye ngaphi ukudinga lokhu ukudla uncedo bayaluthola
yes yenzayo from time to time ikuzama ukuthi sikhulumisane lezinhlanganiso zonalezo ezinikayo ukuthi bezame I'm sure ukuthi ama-procedures abo nabo okukhetha abantu abayibo abatholayo ukudla ahlanganisa lokhu kukhangela ukuthi umuntu lo selukhetha okunganani ulani alakho emzini wakhe nxa engumuntu lwana ukuthi kavele kala lutho but I think into engabe ihlipha ukuthi okwakhathesi sesile sikhathi eside kungela ma-programs afana nawonalawo okunika abantu i-programu esiyaziyo ukuthi izaqalisa mhlawumbe after isikhathi sokulima yiprogramu ukuthi abantu bayasebenza then besebenza besenza izinto zokuphakamisa isigaba sabo bebethola ukudla but okwakhathesi lawo ma-programu kakaqalisi isizathu kuyukuthi bayenzela ukuthi abantu beqale bebesemasimini abo besiyazisebenzela bodwa kusenzelwa ukuthi mhlawumbe kungaphronyothwa ubuvila bokuthi abantu bebethola kuphela into zokukhona khangelela ukuthi azaqalisa mhlawumbe ngabo-April, March, April, May, thereabout.